Umnumzana Nebanyawuzi okuhlanganiswe Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi uzasebenza kadala la lonyaka.
Lokho engihlose ukugcwalisa ngo-2023 mina ngokwami yilokhu: ukuqalisa umsebenzi wezandla oyokuziphandela lokuqhelisa indlu engihlala kiyo. Ngengesebenzi se-PTUZ ngikhangelele ukusebenza ngimela ababalisi okugcweleyo langokuzimisela ukuze bathakazelele kumbe bakholise ukutshengisela lokusebenzisa amalungelo abo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, laye ufisa ukulwela ngamandla uZulu lonyaka.
Isinqumo njengami engisenzayo for 2023 njengomuntu ovele osebenzela abantu abathatha isinqumo kudala, ngiyavusela isinqumo engilaso sokubana ngiyaqhubeka ngiloku ngisebenza lo mphakathi, ngisebenza lo Zulu. Sineke into ezenzakalayo uZulu athi ngoba nancediswe kizo ukumelwa nxa kule nto ezingathi azwisiseki, yokuthi nxa indaba ye-service delivery kuma-service providers ingathi ayihambi kuhle, siqhubeke simele abantu leso sinqumo laso kubani u-2023 ngizaqhubeka ngiyileso simo ukubani abantu sibancedile abantu futhi kwesikhathi izakhamisi loZulu lomphakathi kuba lokunye abaxabana ngakho. Nesinye isinqumo esithathayo sokubana siyaqhubeka sincedisana la umphakathi ukubana abantu bangaphambanisana bavume ukubuyisana, so siyancedisa ukubana sixoxisane labo babuyisane baqhubeke futhi bephila indlela yathi bephila ngayo. Nezinye indlela uZulu ngizaqhubeka ngisebenza la ngincedisana layo, leso sinqumo ngiyathembisa ukubana hhayi ngizabambela kiso. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi eZimbabwe impilo inzima, abantu badonsa nzima, siyadinga ukuthi sinanzele ukuthi ngamandla ethu akulanto esingayenza. Ngisebenza njalo le community, njalo i-community siyatshengisa ukuthi ekusebenzeni kwethu asithembeleni laye kumlimi, sicela ubani umlimi asiphathise.
Unkosikazi Siphiwe Mankonjeni Sithole osebenza kwezempilakahle ufisa usebenza kahle lo muntu wonke emhlabeni wonke ejikelele.
Eyami injongo 2023 is just to move all that I have and all that I am to a slightly higher level. Ngiyenze nje yonke into nje engeyami le kimi, ingathi bangconywane usweni bomhlaba lo Nkulunkulu. Yiyo yami resolution for 2023. So lonke ngizalithanda ngezinga eliphezulu, ngilihloniphe ngezinga eliphezulu. Lina yini elizaba ngama-performance indicators ami? Lapho enilahleka khona lizatsho lithi Mankonjeni angithi wathi. Engilakho ngizazama ukukugezisa ngalokho engilakho, ngupholishe ngikwenze kube kuhlazana. UNkulunkulu angisize, feze lesi sifiso.
Kulabanye njalo abathi kuza kuba nzima ukuguqula okwenzakala eZimbabwe. Omunye wabo ngufundani Ndimande.
Yebo kambe, umnyaka lo esikhangela nendawo ngokubona kwami njengoba ngokhangele, ngibona ngathi kuzaba ngumnyaka ongekho lula nje lawo. Njengoba liyabona sibhekane nje le ndaba zama-elections, sibhekane njalo le ndlala ekhona elizweni, sibhekane nje lokusilela kwamagetsi, kusilela kwamanzi, sibhekane nje lesi simo somkhathi esinzima kakhulu iZulu ngathi alini. Sibhekane lokukhwela ukukhuphuka kwale into phecelezi ngolimi lwasemzini esithi yi-migration. Migration out of Zimbabwe, sibona abantu baphuma ngobuningi balibhekisa khona le kubo-South Africa, Botswana, UK, umhlaba wonke jikelele abantu bafisa ukuphuma. Beze bethi njalo nje iphupho lo muntu ohlala eZimbabwe ngelokuphuma eZimbabwe. So ngokubona kwami sihamba ncele, akukhanya ukuthi siyangaphi. Emuva lapho esivela khona kukatshana, phambili lapho kukatshana, kumnyama phambili, kumnyama emuva, akukhanya ukuthi kuyiwa ngaphi. Kodwa nje into engingayikhuthaza ukuthi nje amahlaba ezulonke kawabambane, kawabambane, sisizane, siqala ama-project. Silungisele amadoda afana labo lavasi abakwenzayo, sikopho okwenziwa ngabe plantry bona laba abayenza intuthuko esigabeni sabo bengameleli uhulumende.
Akwaziwa ukuba kuzahamba njani lonyaka eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.